uChinamasa sevumelana lathi tinabantu beMDC ama members eMDC ephinde vumelane lo sapho lweZimbabwe labo abasebenzela iDemocracy esithi Civic Society ephinde vumelane lamaloya lamatitsha lamanesi ngingathi jikelele umuntu wonke ukuthi lokho esasilokho esikhala ngakho sisithi umakhuphe usetshenziswa izanu abantu besala namhla sokuphuma emhlophe abanye bathi okulempondo akufakwe sakeni ungazi ukufake impondo zizathutha nanko-ke namhla masabe zulu sasihlala sisithi zobohla manyosi phapha juba baza kucutha phambili sokwenze kwavela kuhle sela kuthandabuza engqondweni zabantu ukuthi ukhuphe lo Monzura lo Komichi lo Mdzuri labanye bakhe abasebenzeli usapho lweZimbabwe basebenzela iZANU PF ukwenzela ukuthi ideclare i-one party state bafele ezihlalweni bona ngapha behuquluza inotho yeZimbabwe. Iqiniso elivezwe nguPatrick Chinamasa, u-acting spokesperson weZANU PF, kambe lizabe lokhu liphikisana na ukuthi ukhuphe usebenzela abantu namhla sokuphuma emhlophe ukuthi uDr. Thokozani Khuphe usebenzela iZANU PF.